Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Hatshi, amboni sivumelana la lokuvotela leli bhili kubana iqhubekele phambili.
Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kogwalo lweConstitutional Amendment Bill number 2. Ibandla leMDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba ezimbi abangavumelani la. So
amalunga eMDC Alliance yodwa abotshwayo yodwa lethwa kumthethandaba bekethisa lawo macala awe COVID.
Ibandla leMDC Alliance lona lisola uhulumende lisithi ubopha amalunga alo echiya abanye abephula iziqondiso ze-COVID-19. Kubhubhe abathathu nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalitshumi lanye belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane selokhe ufike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1573. Asebetholakile belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,293. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7683. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisithupha 5634. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 437,751. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose alikhulu 99,765. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kogwalo lweConstitutional Amendment Bill number 2. Ibandla leMDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba ezimbi abangavumelani laso. Lokhu kuyamangalisa ngoba ibandla leli libambanele leZANU PF kumaviki amabili edluleyo kudale laphansi ele House of Assembly bapasisa libhili yona epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba bengazange bavivinywe nguZulu. Imupha njalo amandla okukhetha abasekeli bakhe hatshi ukuthi bakhethwe nguZulu njengalokho okwalotshwa ngabantu kusisekelo sombuso ngo-2013. Unkosazana Thokozani Khuphe labanye abathathu yibo kuphela abe-MDCT abavota besala ukupasisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu bebambanela be-MDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa kudale le-House of Assembly. Isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube uthi kunengi abangavumelani lakho kulibhili okuza kwenza bengayivoteli.
Ntunga ngihle ngihlale endabeni emqoka ngaleli bill indaba yama running mates le ndaba yama judge ngichasiseke kubalaleli ukuthi thina njenge MDCT asivumelani lodaba lokuthi ama running mates akhitshwe ngoba lokho imibono eyavela ebantwini bezimbabwe yebo kambe singavumelana lokuthi mhlawumbe kuchasiswe ukuthi running mate lo kungasetshenzwa njani kuchasiswe kube sobala ukuthi umsebenzi ka running mate vice president kumele ume njani kodwa ukuthi ukhitshwe into eyabunjwa ngabantu ngomva kwe Copac hachi njengebandla kasivumelani lakho ngoba lizakhumbula kubani MDCT yiyo eyakhokhela yafuqela ukuthi ilizwe lize lenze iconstitution entsha sinanzelela ukuthi iconstitution eyayikhona yayilokho esikuthi ceasefire document eka 1979 kwakuyiconstitution yomlamlankunzi hatshi eyokwakha ilizwe so imigca enjengayena leyo eletha idemocracy ukukhululeka kwabantu abaningi eZimbabwe asifisa ukuthi ngabe yakhitshwa ngulandela yena le yamajaji yokuthi umuntu unxa esemdala hayi kathathe la ipentsheni ake ayephila nabazukulu ngikhaya imhlawumbe inkosi ingakamvakatshele yiyo iposition yebandla le MDCT iqhakathekile kakhulu ikambe siyakubona sibili ukuthi ibhili le singathi ifana le lemonade kukhona okumnandi phakathi kwayo okunjenge youth quota le women quota lokunye kodwa sizizwa kabanzi sifuqekile ukuthi sithi thina hayi akungakhitshwa i-clause leyo
lanxa bekhona abane abavota besala ukupasisa libhili abebandla lenu kudalela phansi sabona abanengi belivotela okwenza abanengi bathi selithengisile njengebandla kuvotwa nje kudalele senethi ungatshela abalalelo ukuthi azavota njani amalunga enu
abathi sesithengisile kumele bananzelele ukuthi thina njengebandla le MDCT silanda zonke indaba ezethulwa ePhalamende ngelihlo lokuthi ilunga ledalele ePhalamende yebo kambe lingabe livela ephathini kodwa kumele lihluzisise izinto ilikhangela ukubana lenzela abantwana bezimbabwe bonke lisenzela ikhathesi lekusasa esingalaziyo ukuthi liyavuka linjani ngakho kasila mahloni lokuthi sithi thina siyahluza indaba sivume lapho kumele sivume khona ukuthuthukisa khona ilizwe sale lapho sibona khona ukuthi kuyabisele ilizwe njengakuyona libhili ekhona so asisingeke siphonge ukuthi sithi siyangena ePhalamende sithi sesisala lokho singazange sikuxoxe kuzaxoxwa futhi kusasa kuzaphikiswana ngakho kusasa sibone ukuthi kuya impumela iyasifikisa ngabodwa okwamanje ngisakhuluma njengakhathesi kungakaxoxo okwakusasa hatshi amboni sivumelana la lokuvotela leli bill kubana iqhubekele phambili
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT
Yebo 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 thakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethelela khona pa ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 pm namhla siqhubeka sikhangela udaba lohlelo luka hulumende lokuhlaba abantu iJackson yokuvikela iCovid 19 vaccine sixoxa njalo labatsha abazisebenzayo sigxile kuzikhubeko abangabe bedibana lazo lamacebo angabe ebaphathisa ukuphila ngalesi kathi ilizwe lilwisana le COVID-19. Siluka ndaba lingakhuthwa ilolu hlelo ku Studio 7 lilami uMikeobe ngo 8 ntambama.
Ivandla le MDC Alliance selethe seuhulumende wezanu PF umlando wokulandela imigoqo ye COVID-19 ngobandlululo kulandela imibuthano enziwe kobulawayo ngempela sonto kungela ngitsho loyedwa obotshiweyo. Ozithi ungumfundisi umnumzana Passion Jamfa ubonakale landelwa ngabasakhulayo abanengi kuleli dolobho ngomgqibelo kodwa kabazange baphanjaniswe ngamapolisa. Kube njalo lombuthano wenhlanganiso ye-Affirmative Action Group obulabantu abedlula inani labavunyelwa ngumthetho phansi kwemigoqo ye-COVID-19. Kucele le MDC Alliance baningi ababotshwayo besetheswa icala lokwephula imigoqo le. Abanye babo ngumeli weHarare West edalele parlamente unkosazana Joanna Mamombe lonkosazana Cecilia Chimbiri bona asebele nyanga ezimbili bevalelwe ejele leChikurupi. Ababili laba baza kuza namuhla ukuthi bayaphumelela na kusicelo sabo sokuthi bakhululwe ngebheyili lidale leHigh Court. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa.
Phela siyakwazi ukuthi iCovid lomthetho ehambelana lokuvikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Uzananzelela ukuthi amalunga eMDC Alliance yodwa abotshwayo, yodwa lethwa kumthethandaba bekethisa lawo macala aweCovid. Njalo kuhle kutshengise sobala ukuthi kulokwethusela lokwethuselana okuyabe kukhona okungabe kule njongo yokuthi abantu abatsha bengaphatheki kuhlelo zombangazwe. Lokhu into esiyisola kakhulu njalo soze sithandabuze nje abantu bakomdudu ziyathuna.
Manje njengebandla alisoze na lifake isikhalazo kuhulumende ngokuthi bakhona amalunga enu abotshwayo ngokuthi ephula imigoqo ye-COVID-19. Namba siyababona uJoanna Mamombe sebele nyanga ezimbili.
Thina besikhangelele ukuthi inhlanganiso ezinjengeZimbabwe Human Rights Commission yizo ezingabuya zilalele uZulu zitshele uhulumende lapha aphambanisa khona, ngoba phela ukukhuluma lohulumende kamnankagwa ufana lokukhuluma wedwa, ubukhuluma lento vele engezwayo, into engaphiliyo. Ufana lokukhuluma lelitshe ke ubuzukhayelela ukuthi kwesinye isikhathi ilitshe lingakuphendula. Hhayi, akusoke kwenzakale khonokho. Kuyabe kuyizifiso, ngoba phela yena umnankagwa vele simfanisa lo muntu oyisacuthe, ngoba into ethwa lusizi ambona ukuthi into alayo, into le vele ayiswelayo. Kodwa into eludubo kakhulu ukuthi inhlanganiso njengeZimbabwe Human Rights Commission bezikhona inhlanganiso lezi umnyaka ophelileyo, abantu bethunjwe ezindlini, abantu be-MDC behlukuluzwa umnyaka ophelileyo, kodwa bona bengephetsheya komgwaqo abazange befike emahhofisini ethu ukuthi babuze ukuthi kwini okukhathaza abantu. Abazange bebe le-report eya kuparlament ekhuluma ngokuthunjwa kwabantu. Lakathesi abantu bebotshwa kangaka, iZimbabwe Human Rights Commission ayizange ibuye. So sinanzelela ukuthi yibo abangani basibisele emuva kuhlelo olokhulula abantu beZimbabwe, ngoba bona yibo abamele benanze amalungelo abantu, kodwa asikuboni khonokho.
Lilawo na amacebo kumbe sithi ukulungiselela ukhetho oluzayo likwenza njani ngalesi sikhathi lingavunyelwa ukuthi abantu babuthane bebaningi?
Amaqinga amacebo akhona ukuthi singene ebantwini. Njalo siqalise ukusebenza lezek ngo-2019. Bafike emahofisini ethu bekhokhelwa umama wezek othwa Mrs. Kupe, besitshela ngendaba ze-delimitation lathi sahle saqalisa ukusebenza. Kodwa sinanzele ukuthi kuqalisa iCovid-19 ama-lockdown anala kusuke kwaba nzima ukuthi sirejiste abantu.
Umnumzana Swithani Chirotsa isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. Ukhanya ugxila impande umkhankaso oqhutshwa zinhlanganiso ezizimeleyo enkundleni zokuxhumana okukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka-2023. Umkhankaso lo uqhutshwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela i-Election Resource Center. Inhlanganiso lezi zilenhlelo zokuthwala abantu ngaphandle kwempatalo ukuze bayebhalisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission. Uhlelo lokubhalisa abantu lolu luqale kunsukwana ezedluleyo. Amabandla ezombusazwe lawo athi alizawo inhlelo zokuhuka abantu ukuthi bayebhalisa ikakhulu labo abazavota okwakuqala. Ibandla leZANU-PF lona lithi lijonge ukubhalisa abasekeli balo abayizigidi ezinhlanu 5 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso yokuthi izinhlanganiso ziphathekile eziningi kakhulu uma ukhangele indlela abantu ababuswa ngayo. Wabona u-2023 sekhatshana ukubana bevote engxenye kungaba lohulumeni ongabatshintshela. Njalo bakubona ukuthi as long as bengazange bakhuthaza i-special ama-first time voters ukuthi bebhalisa ngobuningi babo. Kulezi ndawo ezingani zibanjwe i-opposition ikakhulu emaNdebeleni ukuthi kungakhathwa inumber yama-constituencies, yikho khonokho osokubangela ukuthi abantu beyibone inidi yokuthi bekhuthazane ukuthi bebhalise ukuvota ukuze ama-constituencies engakhathwa. Njalo ngombusazwe okhona wonke umuntu uyafisa ukuthi ngalobana ukhetho luba khona masinyane engxenye kungaba lontshintsho kube kungena uhulumente ongaba lesikelo, ngoba abantu beZimbabwe uma bakhangele sebedubekile laba abaphethe intambo bayazincindela kuphela. Ungakhangela yonke nje izinto ezenziwayo kazenzelwa ukuphathisa abantu, kanti sibavala ojova bathi bayaspreada ikorona, kodwa eqinisweni amabhasi indlela agcwaliswa ngayo abantu babe kule standing, abantu bepacked okubonisayo ukuthi hayi ayisiyo ndlela yokulwisana le corona kodwa indlela yokulwisana le competition ku business. Ngoba amabhaso nalaka kaZomkho kuthiwa ngakaZomkho kodwa akulaqiniso lokuthi aonwa yiparastatal kumbeni ngomuntu osebenzisa ibrand kaZomkho ngokwakhe.
Emaphandleni lakho sokuqalisile yini ukubhaliswa abantu?
Emaphandleni abantu bengabe bengaqalisa ukubhala ukubhalisa, kodwa ngubonileyo ukuthi isiqalisile ibandla ukuthi ispecial endaweni zama-resettlement ukuthi abantu kabahambe babizwa ngani ukuthiwa kuyalungiswa ama-title deeds amafama lokuzeni zona ezizincwadi zokuthi behlale ngokusemthethweni, kodwa kusikube sokuthiwa kuzalungiswa la ma-structures. So kuyatshengisa ukubana lalo ibandla lona leli lincindezela abantu seliqalisile inhlelo zokuthi lizilolo ngelilungiselela ukhetho. Kodwa i-target yabo ye 5 million kayishiyananga lezi thembiso zabo zaminyaka yonke ezingekho realistic. So libandla elihlala lifake ama-targets amakhulu lisenzela ukuthi liqilibezele abantu kodwa linganantwe lizayigcwalisisa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngoinhlanganiso ye-ibheju likaZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende seqalisile ukubhalisa abantwana ababengakathathi ama-birth certificates ngoba bebelethwe ngesikhathi ilizwe livaliwe ngenxa ye-COVID-19. Iphephandaba linye lithi njalo umqando osudlangile elizweni kulezi nsuku ulethwe lizulu elivelele ngakweleBotswana. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani bonke basakazi abahle, basakazi be-Studio 7. Hayi, siyabonga kakhulu ke umsebenzi wenu elusebenzayo, buhle sikakhulu, ubalulekile. ngikhuluma ngisegoli la eJohannesburg eSouth Africa. Kodwa ke into engani iyachaya kakhulu ebantwini yile okuloke kuvala amaboda njengoba kuvala amaboda kuvale lezinye izinto amabhawa livalile labantu abasakwanisa ukuthenga kahle utshwala ema-bookstore nokuhamba liloko livalile right through and isikhathi livalile isikhathi liwisa umnotho wezimbabwe mo angani liyakhe lifunde kwamanye amazwe libone ukuthi avalile kodwa alezinye ingxenye azivulayo ukuthi kungene umnotho kancane manje nama livala libuye futhi liyayibona izimbabwe vele lizwe elisithuphekelayo elikhasa ngamadolo phansi enye into ebalulekileyo nje ithanda ukuthi angani kwenzeka umnankagwelo ekethathwe isiye esibhedlela esikhulu parananyata eke echecke ingqondo ukuthi ziyasebenza na iingqondo zakhe lezikagawule noma hhayi azisebenzi out of mind impilo yakho naleyo kubulala abantu angeke iyeke and vele sahle sabona kuthunyezile ukuthi esekhipha umngabe ngodlame ezongena futhi yena ngani kwangena omunye umuntu owayengabulala abantu ngani kwabengcono siyabonga.
Salibonani balaleli be-Studio 7 kunye nani basakazi. Hayi ke ngu-Anton Mkhontwana lapha Plum Trim Points ebengukhangela kakhulu elizweni lethu ngurhulumente wethu awayeyikhuluma nje indaba ye-COVID kodwa kayinakanga. Into engekhoyo nje ukuthi inakile ngoba ungakhangela izikolo zethu abantwana ngendlela abagcwele ngakhona nangendlela abanyathela ngakhona eklasini kakula testing uma bengena ukuthi behlolwe kakula even i-sanitizer kakula bangena nje noma kanjani abanye kabalawo la ma-mask kusho ukuthi mayethi khona ama-teachers ehlatshiwe labanye abafundi bahla ubale izikolo ezisemadorobheni nisemaphandleni ngapha hayi kutsho ukuthi vele sizinyamazana kasisibo bantu ezimbabwe noma bekhuluma ngokuhlatshwa konke lokhu thina ngapha emaphandleni hhayi kasikwazi sikuzwa ithi abantu bahlatshiwe abangaka abantu bayalokuhlatshwa ukuthi yibapho abayalokuhlatshwa thina singake sibone lalowo muti lalowo muntu othi uyasihlaba kasikwazi ngoba labantu abethu baphongunyathela phela ezikolweni labo kabahlatshwanga kabavikelekanga namatitsha lawo kabavikelekanga so angazi ukuthi uyabe zama ukuqamba amanga kubani uhulumende wethu ngoba ngamanga lawa bekhulunywa kuthi ezikolweni ngamanga luhlaza hayi ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7 emsakazweni wemande wesindebeleni igama ngu-Richard Sibanda ngikhona seBotswana kulapho engisabalaza ngikhona bengithanda ukubingelela uzulu wakithi esindebeleni kugoqela nje yonke indawo abalaleli bonke lani baka-Studio 7 elisibikela izindaba ezimnandi imihla yonke elisemsebenzini omuhle kangaka ngiyaxolisa ukurekhoda mhlawumbe kuba mudembijana kungokokuqala ngikhuluma kulo msakazi omuhle bengithanda ukukhuthaza uzulu wakithi umthwakazi ukuthi azame ukubambana siwasebenzisane babe bamunye bengakhethani loba bengabandlululani kodwa sibabe munye besazi ukuthi bona ngabesizwe sikamthwakazi bebambisana zonke izikhathi aluba baya ngokufisa kwami bamise ukubumba amaqembuqembu loba amaphathiphathi amaningi kodwa babambisane bakhangele iphathi elimvelaphi lele kusasa labe liqhakazekileyo yoyiphathi ezabanikeza ukuphumula loba ukuphila bazame ukumisa la maphathi abuye batshela ngegugurawundi ebathunuka izilonda ezikade zaphola bona bakhangele lele kusasa eliqhakazekileyo ukuze phela kuvuke isizwe sikamthwakazi lezi nganda lapho zingene esikolo ziphumele mphumela khathesi ungakhangela esizweni sikamthwakazi kulapho kulomnotho wonke kodwa umnotho lo kawusebenzela umthwakazi usetshe usebenzela abantu nje kuphela nxa kuthi kuyakhulunywa bona thina siyethuselwa kuphela ngabantu abazenzela umathanda sileisifiso sokuthi lathi singumthwakazi sibe le kusasa eliqhazeleyo sihambe emathareni abukekayo sibe lamagesi sibe lento yonke lathi kubonelwe kithi phela kumthwakazi sibe labameli abaqotho hhayi ukuthi kusasa uzabona sokulenye iphathi kusisa kulenye iphathi ngingatsho ukuthi umbe ngiyaxabanisa loba njani ngibonge kakhulu abalaleli bonke nje indawo ngendawo
labo sithembe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Intatheli zindaba zakwele Uganda zinanze usuku lwePress Freedom Day izolo zikhonona ngokuhlukuluzwa nguhulumende walelo lizwe. Intatheli zakwele Somalia zona zinanze lolu suku ngokucela ukuvikelwa nguhulumende ikakhulu ngesikhathi lesi kulungiselelwa ukhetho. Singene udaba oluphathelane leMelika. Inkisela edume ngokuphathisa abahluphekayo emhlabeni jikelele, umnumzana Bill Gates lonkosikazi wakhe uMelinda bathi sebesehlukana ngemva kweminyaka engamashumi amabili lasikhombisa 27 years betshatile. UBill Gates nguye owasungula inkampani yamakhompyutha iMicrosoft, njalo loMelinda basungula inhlanganiso yeBill and Melinda Gates Foundation ngo-2000 ngenjongo yokuphathisa abantu abampofu emazweni asathuthukayo. Kuze kube namhlanje sebephathise abaswelayo ngemali engena ku-$53.8 billion esetshenziswe kunhlelo zokudla, ezokutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo, ezempilakahle kanye lezinye ezitshiyeneyo. Kumbiko abawethu leyizolo, ababili laba bathela nxa sebesehlukana bazaqhubeka besebenza bonke kulinhlanganiso. Sixoxele hlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Engakutsho mina ngokuhlukana kaBill Gates loMelinda Gates ukuthi kuyadanisa kakhulu, ngoba ngabantu abangama role model, ngabantu aba famous abaziwayo kakhulu umhlaba wonke jikelele. So abantu they look up to them njengabantu abayi role model. So ma sebesehlukana kuyadanisa kakhulu, nekuzodanisa kakhulu ebantwini abaningi. Kodwa isikwaziyo ukuthi isikhathini esiningi esikubonayo ngaphandle akusikho kuyabe kusenzakala ezindlini la. Ukungazwisisani yinto esukibe ibe yinkinga kakhulu. Kodwa kibo angeke ngithi ukuthi kungabe kuyizindaba. Kwesikhathini esiningi emzini la abantu kuba la ma-argument ngendaba zezimali lani lani, but angeke ngisho ngithi kibo yikho ngabe kwenzekile, ngoba imali balayo sibili eningi kakhulu, ngoba bayayidistributa benikeza abahluphekileyo. So asazi-ke mhlawumbe omunye wabo uzosho ngokuya kwesikhathi ukuthi imbangela yini eyenze bahlukana.
Ababili laba bathi lanxa nje sebehlukene bazaqhubeka besebenza ndawonye kunhlanganiso yabo ephathisa abaswelayo. Ubona besenelisa yini ukusebenza bonke, kumbe sizabona kuchitheka lalinhlanganiso nje njengoba sokuchitheka isitshebo?
Ngokubona kwami ngibona ngathi foundation yabo izoqhubeka, ngoba I think bonke bobabili bafaka isikhathi eside kakhulu befocusa kuyo ifoundation yabo. So I think based on indlela aba operator ngayo in terms of ukurana ifoundation yabo, ngibona ngathi bazoqhubeka besebenzisana. I think ngabantu asebe mature abakhulileyo. Angiboni, I think uhlukana kwabo kuyinto abavumelaneleyo bobabili ukuthi maybe yikho kungcono siya phambili. Angiboni ukuthi kungaphinde futhi kuphazamise ifoundation yabo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusaswe. ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kogwalo lweConstitutional Amendment Bill No. 2. Ibandla leMDC lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba abangavumelani lazo. Kubhubhe abathathu ngecoronavirus yeZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.